kungenziwa njani ukuze iCOPAC ingelamali lamaqembu awezombuso? iCOPAC lugatsha lwabameli bephalamende abalomlando wokuphathisa ekubhalweni kwesisekelo sombuso kaZimbabwe. Liqembu elilamalunga amachumi amabili lamahlanu okuthiwa yiParliamentary Select Committee. Amaqembu omathathu abusayo lenkosi eyodwa bakukomiti le. iMDCT imelwe ngabantu abalichumi lamunye. iZANU-PF ilaba lichumi kuze iMDC ilabathathu. Kulomcabango lapha owokuthi inhlanganiso le inceda ukuthi umlando wesisekelo sombuso ucazululwe kuhle okulungele uZulu wonke, hatshi amaqembu abuyisayo kuphela. Ngaphandle kweCOPAC kule steering committee le management committee, lokhu futhi kunceda ukuthi umsebenzi weCOPAC ukhangelisiswe ngumpukunyoni konke kube egcekeni.